Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingalitshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alikalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCoster Marazike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ngxabangxoza ekubandla le-MDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mutsuri kanye lo nkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabela kubesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla, yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo we-SABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma lo Tsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mtsuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukaMtsuri. Yena uMtsuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye okufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange la izolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesi sikhundla. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko egqotho eyaleli bandla yethulwa nguye, ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwabo, uma ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo ku-MDC ngulo lalo. Umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi ne-democracy engqondweni, ukubusa kwabantu. Yikuthi kunomunye tribalism elokho ku-MDC. Not yokuthi amaNdebele versus amaShona. UTsvangirai nokuthamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadale kudabulawa esishona. Njengoba sengisuka kufuze ngithiyele umfana mlo wesikarangeni. UDouglas Monzora o-MDC naye ugqoka ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-Secretary General, so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusele. Uma Khuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident, kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingithalenja sihambe nisiyevota. But ukuthi abasinye sithi ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudlala, ayisikho kuphesa ukubhekelela. Engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town, ngoba i-Cape Town bekungaso party ngokuzwisisa kwami. I-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiyadiscussa ukuthi how can coalitions work. Ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC abavele bebheke iphaka kuphela. Westman Ngobe uSikhitha Mfundo uthi yena akayi ngoba kube kulabanye abangabevizwe khonapho. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa kufundile naye says the same thing. Really ukuthi kuthe laba abantu bazoshusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi ke lokungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yo hayi kunzima. Kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokho kubandla lezanu PF kumbe elikankosikazi Mjuri?
Ibandla le-MDC selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi. Bayazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla. Ngababuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1. Yabuthi bathi ah vele lo hantu mzilo uTsvangirai ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ekuphefumula nokungaphefumuli. Kuzoba iZimbabwe vele has always operated like that. Abantu uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana eTsholotsho wayesponswa ngumnankagwa. But thina sasithe ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo. So izanu kungenzeka ukuthi inakho ile sandla kulokho okwenzakala ku-MDC. So kuyinikeza okuyi-advantage ethize. But wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics eZimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ukuthi langangi nenkani njengoba vele iphaya khona bayithatha ngesibhamu. So it doesn't give them that advantage. It kunika ipicture yokuthi lokho kuyenza ukuthi futhi mathi besithi bayariga for example. Bengariga bese kubanika ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi ah vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela. Umjuru if bangahlanganisa amakhanda bacoce baphume le nto eprinciple kungayenzakala ukuthi labo basele ngale kule-i MDC encane kuphinze kungala kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz. Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olulempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe yinhlanganiso yePublic Policy Research Institute of Zimbabwe, iPRIZ. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa labanye labo, isikhathi esiningi babangaspectator, bayudlakela lolu senzakale, violence isenzakale. Kwesinye isikhathi they check isayithi yama-perpetrator, first that now ama victims of violence, especially electoral violence. Certain lapho sibona amabutho after uthatha umbuso lwabo akwenzileyo abaningi babo abakhulu sebethethe ama-positions ku-government.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Oqala i-United Nations kumele beyibize izokhangela loku observer uhlelo lwama elections bona sebephuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa iregistration then i tender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni
le government yamasotsha akuthethi umbuso lokwa angabasenzi wasesebenza amasivili njengoba zizo zimnanga ezibenza kwawe
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS umnumzana Sidumo Bebe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebezakusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele
izakhamizi zitheze na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu
ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe bachaya ngabasekeli bebandla leZANU-PF abanye babo babotshwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Uhlelo lwethu lwe Live Talk lamhla sixoxa ngengqaba ngqoza ekubandla le MDCT. Kambe izaphela njani? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla le-MDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook bu-Logibsa Dube.
Hey futa walolu lunzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyongakhetha
kodwa kuyenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho.
Ya khona umuntu okumele akwenze nguye nalo ubabuza ngirayo ophathekile. Kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi babe nomuntu abamqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for until nami ngizomlenda ngibe right kanjalo yabo.
So kodwa kuyalukuzeka yini mzala?
Ya khona kuyalungiseka. Kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana kuyalungiseka.
Kodwa phela uyakwazi ukuthi azibhoke isibayasinye phela amthokazi?
Yebo ngingakwazi ukuthi kunjani.
So kwenziwa njani? Ungakuthi inkunzi sibili zithobelene sesifayini khona?
Hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane. Kuyaboniswane. Phela la lento lena uyenzela wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so. Ngicela ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kusize nakhona bangimadonselana kuye le kuye le akulaphethe zethu olizoluwina ukuthi uzendeza ukuthi kanjalo so ngicela ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela eneye kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu.
Ye siyabonga kakhulu ke mzilikazi talent Mabula ungatelela kusasa baba.
Okay, thank you siyabonga.
Ye wathi sithathe ke ukuqinisela Vivante Dabengwa.
Hey udaba lolo ngiyaluzwa baba Dube liyasethisa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi akuyasethisa kakhulu kuyasithengisa njalo ukuthi kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi izanu PF sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisana nayo khanya hayi abalalutho abaluhlesile bafuna izikhundla kuphela la. Yabonga
ye ngizokuthwasa silo baba ke unkosana nkosi.
Eyi udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke kuthi akusoze kutshintshe lisenzilo ngomncankagwa yikhona fana kuphela. So thinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala layo uthwangirade simkhangele ukuthi mhlawumbe singafaka esikhundleni mhlawumbe laye ngaphola manje kusuka kuthi njengoba egula kuyahamba kanjalo.
Pho ke nxa wena usukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akuba kuphathi kahle eh?
Ah lama kungiphathe kahle ngoba udonsela kazelo kuyabe kufuna into kuyagcina kubanga into elizweni.
Kuyaba ngani kakhulu?
Kuyabanga into elizweni. Ngoba uma kulokudonselana obvious akulanto engahamba into zonke zale ziloko zidonsele emuva endele elizwe labe lisifa kusiya phambili.
Ye hayi sibongile kakhulu mfokankosi ungatshela kusasa.
Siyabonga.
Ye. Mbese ngithatha ke ubaba uGary Thwala Jackson ngizokuthatha usekhona ecingweni.
Mina ke mfowethu ake ngithi kubantu beZimbabwe imulethe eZimbabwe into enhle le yenzakala ku-MDC ubudlongudlongo bona lobo esibona busenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami ukuthi why ngisithi into enhle kakhulu le. Sengike ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabo laba eZimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akuthiwa ama-leaders. Ubudlongudlongo obukhona ku-MDC buyalisiza ukuze libone ke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interests, but they represent bona izibafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela, inhlanganiso yabo nozindaba eyemisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa ivote was 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselelwa kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga, ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu be-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela imisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yimisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw Project 10 just yesterday in 2013. Kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje. Kodwa kulolukhetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration. Baza kuthini ngesikhathi kulama rally. Ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini. Njalo ekutshoni khonokho babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013 kuyini okutsha okuletha kithi.
Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wemihla Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo, yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela kuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign, which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintatheli izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesebenzisa ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana nezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhalekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasi leli. Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba. Kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi, ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini, ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni. Kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele, ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko, ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva. Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu le elontshwe imisa iyasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalist ukuthi athumele intatheli yemali, ithumele information, ithumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, there were now.
Woza Friday my sweetie. Uhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Gregory Music, ethathela kugama lakhe uGregory yena engowakoNcube. Uhlangane lomsangazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda kobulawayo, nampo ke bexoxisana.
Sebebaningi abaculi kothi siyathunqa abacula imidumo etshiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu Woza Friday kulapho eli bathola khona abanye babo kuleli viki nangwe simphetheyo.
Bona nibalaleli, igama lami nguGregory Lovejoy Ncube, kodwa isibongo singesakho Sibanda. UNcube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo, ngaze ngathola ama recording companies bangisayina. Ngisekira music okwamanje. Umculo wami mina ngiwubiza ngithi yiGrege Music, ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo, kodwa usungawubiza uthi Afro Soul, kodwa ngiwubiza ngithi Grege Music.
Ngithandi Barcelona, black and white. Ngithandi Barcelona, black and white. Black and white. Gira music.
Utabela ngicambo elikhulu labantu yalelo sibozo. Sokwenze umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathebeleleni. Vele usebenza lobani kuphela umculo omnandikande Gregory.
Benzeni kwami komculo nsebenza lo Clarence Garura, umanager weKila Music, ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records, ngisebenze lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds. Ibonte sisebenza labo. Ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso, iBhoso ngiyithande ngikhula, ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngiyikhangelela phezulu, ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesi asifuni bumbulu, elile 17 tracks, i-dedication ye Highlanders Football Club ngothando.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe umhlabeleli usigadazile ngengoma zakhe zehala ngaphosa nguGrigori Mfala kaNcube lowo yena-ke sela amadalata amathathu elihle lisanda kuphuma lethi asifuni bumbulu. Bathini abantu njalo ubona njani kusasa yakho?
Kwakathesi abantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi i-albhamu leli ngizolikhipha nini, kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi i-albhamu ngizolikhipha nini. Bayalijabulela abantu, bayalithanda, bayalifuna. Njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona ngizabe sengiwumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo. Ngithembisa abantu ukuthi hhayi, ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi, ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engikhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili.
Baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Bhoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo. UGrigori ezakhe uzibheke ngobunono obukhulu, ziyalaleleka, ziyakhideka njalo ziyaqumbaqumba, ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlolanyama phela iHighlanders Bhoso. Isikhathi sethu wabalaleli sesiphelile, kodwa yeyi yeyi asifuni bumbulu thina. Bese kuhlelo Woza 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 Friday khulisani impela viki yenu igabramingu ezotshisa sibanda.
No, Majela Bate, I spun bumbo. So look at your poor man, he never spooly bumbool. Majela Bachele,
asifuni bumbulu uGrigori cula ke ingoma ezithiwa Gregory Music. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande, lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.